Thina loko khulunywe nguhulumende nguminister siyakwemuka njengesisebenzi ngoba siyabe sesinanzela ukuthi ama-employers amanye ngobachatha abanye kade sokusenta abantu nje mahlayana kodwa vele khona okukhulunywa nguhulumende into eqakathekileyo kungananzela nxa uba-labour act ukuthi ungakaabantu kuyavele uyengeza ama-representatives abo ukhetha ama-financial account kube nesiqiniso ukuthi for sure you can't sustain leyo mpilo kodwa bese kukhona bese ungananzela besenza intando sizixoshaxosha abantu so kithi njengezisebenzi sikwamukela kakhulu kuzanceda abantu especially sinanzela ngendlela abantu abasihlawa ngalezi zasuku.
Mnumzana Ncube, linyathelo elihle yini leli?
Ngokuma kwezomnotho sibili kuleli hhayi linyathela elingalungana. Ngiyazisisa izisebenzi lapho ezivela khona kodwa iqiniso yokuthi isimo somnotho kasikuvumeli khonokho. Okuliqiniso ngeke kubuze ukuthi akula business engaphumbi ukuvala mahlayana kungelankinga. Izisebenzi kathesi zikhuluma nsuku zonke ukuthi amabhizinisi alezinye ngezi-6-7 bengahomi. Hhayi ngenxa yokuthi abanikazi bamakhampani bathola imali ngenxa yokuthi kunzima ukuthola imali. Engxenye hlezi ngasikhuluma ngesikhathi ezomnotho zime kuhle ye kulokuqila okuthize kwama-companies kungenza isizathu kungakhanya kule ngqondo abakwenza kade kwakathesi hhayi akulangqondo njalo kuzokuncede muntu futhi.
Mnumzana Sibindi, uthini ngamazwi kamnumzana Ncube? Sikhangela ukuthi lawa amankampani abe ezazi ukuthi ami ngabi
singakhohlwa phela lamakampani esikhuluma ngawo ayilokhu ayikokho nenxa yizisebenzini ezo uzananzela izisebenzi ngesikhathi indosarit amakampani aqina aba makhulu kodwa kuba kuhlungu inxa izikhathi ezisiba nzima amakampani asefunda izisebenzi ezabenza baba yilokhu abayikho khona bathenga ibhizinisi abamaprofesa abekawusebebalahle njalo ungakhangela ukuthi i-labour act ithi xayo nokukhulumisana okuhle lokungesikhiwo esithi thina i-negotiating good faith besibona ungathi amanye amakhampani abezesenza abengasahloniphi lesinqumo sekunegotiating good faith ngaze bezenzela mahlayana bethi bona ikampani ezenza imali abantu beberetrentshwa kodwa ama-workers laba amele ama-workers ama-retrentshwa bengabizwanga bathengiswa sibili koko abasegcekeni ukuthi kuhambe njani ngoba umthetho uklia we-labour act ukuthi kumele kukhulunyiswane kuvunyelwane ukuthi abantu bahamba njani kuhamba ubani futhi but lokhu kungasenzakali so kuhulumende abone phalesi sinqumo bese kunanzelele ukuthi kulabanye amakhampani angenzela izisebenzi agangayo ayephula umthetho ngikuhulumende sinegcekeni ukuthi hathi bo into lezi azibanje kuhle kweze lizisebenzi ubonale for sure xa ukuthi uyaretrenger for sure uqinisile ukuthi awusela mali.
Mnumzana Ncube, siyananzelela njalo ukuthi uhulumende uthe kumele amakampani abonisise ukuthi kukhona sekwenzile njengokuthi ehlise iholo lezisebenzi zalo eliphezulu kakhulu. Kuyenzakala yini lokho?
Akwenzakali ngoba kathi kuza kuthi unless bangatshintsha i-labour act. I-labour act kayivumi ukuthi umuntu umehlisele iholo lakhe njalo akekho ongavumi ukwehlisela iholo lakhe ngoba mangani ungabuyela namhlanje amakhampani akula khampani ayabalwa mina ngingathi kuleli lizwe nxa engafika amakhampani amathumi amabili anelisayo ukuthi ukuholisa izisebenzi zawo ngenyanga ngenyanga angaba yinhlanhla kodwa kimi ngithi kawafika ivinithumi nakwalisayo amakhampani ngikathesi sikhulumisise ukuthi kunzima ngezimo zomnotho ukuthi kunzima njalo kube lesi problem yokuthi lazi izisebenzi nanxa bebona ukuthi lapha kuphumi lutho baya lokho bedemand umholo omningi lokho bedemand umholo omningi kabafika ukuthi bethi kathi khonapha vele sidemand umholo othi uyawuthola ngani lilitshe leli kathi amazaza afuma njani elitsheni abafiki sona isikhathi ngasithi thina nguhulumende ofaka lowo mthetho ewufaka ngesikhathi umumo wezomnotho ume kuhle na asila ndaba sithi thina hayi ukawukhangelelanga labo abaqonde ukwenza amabhizinisi ukhangele lotshoti.